Udokotela Dawandazwa Gada usabambe okwesikhatshana isikhundla sikanobhala jikelele kunhlanganiso yabodokotela yeZimbabwe Hospital Doctors Association uthi uhulumende ukhuphule ngokuyingcosana imali yama-on-call allowances.
So what they have simply done is to double it from the current 1,200 RTGS to 2,400 RTGS, whereas we wanted it to be multiplied by 15. They have multiplied it by 2.
Iholo lethu seligugudeke ngokuyisilinganiso sokwedlula inkulungwane lengxenye ekhulwini 1,500%, kodwa uhulumende uthi ukhuphule iholo ngesilinganiso sokulikhulu ekhulwini 100%. Lokhu kutsho ukuthi ama-allowances la akhuphuke kusukela ku-1,200 RTGS kusiya ku-2,400 RTGS, kutsho ukuthi sizabe sithola i-$180 ngenyanga.
So this brings us to a total, total package of less than $180 a month.
Uthi kuzwisa usizi ukuthi sebelesikhathi eside bekhalala umsebenzi.
We're going ahead being incapacitated like before, until government comes to these senses and comes with a meaningful offer. That's when we can start negotiations.
Kasivumi lokhu esikuphiwe nguhulumende. Namhla sifikisa amalanga angamathumi amahlanu lanye sikhalala umsebenzi. Lokhu singenelisi ukuthi siye emsebenzini ngenxa yeholo eliphansi. Uhulumende kaphume lento ezwakalayo.
We are not accepting this offer.
Uzwa kada uthi ngokwenzakala emkambo wemali namuhla kumele ukuthi bahole imali efika 16,800 RTGS.
They think that being ready is 14 would have our own core allowance to 16,800 RTGS from the current 2,400.
Kusiya ngokwenzakala emabhanga namuhla bekumele sithole i-16,800 RTGS, hathi i-2,400 RTGS. Kuncane kakhulu uhulumende afuna ukusipha khona.
We expect it to be 16,800.
Uthi akwaziwa ukuthi udaba lolu luzaphetha ngani. Udokotela Zwakata uthi abantu sebethwele nzima ezibhedlela zikahulumende.
Those patients are one of us, their relatives, but so unfortunate that the government has put us in such a corner.
Asikuthakazeleli okwenzakalayo njengoba odokotela bengenelisi ukuya emsebenzini.
And this is only to blame on the government for its negligence on prioritizing the health sector.
Uphinde wathi bazimisele ukuxoxa ngodaba lolu lohulumende. Udokotela Paulina Sikhosana okuhlangothi olubona ngokuqhatshwa kwabodokotela uthi kukhanya odokotela kabafuni ukuthi bahlale phansi lohulumende kulungiswe udaba lweholo lokunye okuthiyeneyo.
Kwamele sibahlawulise ngokuhambelana lemithetho yezisebenzi okuthiwa yi-Labor Act. Ngakho-ke yikho esesikwenza ukuthi silandele umthetho lo wokuthi uma izisebenzi zingabuyi emsebenzini zingavunyelwanga ukuya kuleave, sithathe amanyathelo ngomthetho we-Labor Act.
Ingcweti kwezempilakahle ezimele yodwa udokotela Elopis Banda uthi kumele uhulumende akhulumisane labodokotela ukwenzela ukuthi kulungiswe udaba lokukhalala kwabo umsebenzi.
Amadokotela la ayafuna ukusebenza, bazimisele ukusebenza, bayehluleka ugadi izimoto abe emsebenzini. Singasakhuluma okokudla lamarenti. So alubu abantu ohulumende engaboleka imali ukuthi ancedise lapha kungaba ngcono, ngoba nxa kungancediswanga sizalahlekelwa ngabantu abaningi kungelasizathu.
Kukhanya engani kusakude phambili ukuthi kulungiswe udaba lolu ukwenzela ukuthi odokotela babuyele emsebenzini. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, ngingoGibbs Dube.